angkwazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube lo John Mangudzi ka oyenze bank vele umsebenzi wabo ngawani bengazi ukuma kuhle imali policy. Thina abebandla ne-CCC sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili ba-resigne bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile. Inotho sivuza igazi, izitolo sezivaliwe, amabhanka sezivaliwe, izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy. Sihlala sibuza ukuthi kambe laba amajaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla ezinjengalesi. Siyakwazi ubaba uMthuli Ncube nguprofesa kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela imithetho welizwe le-economy. Ubaba uMangudzi kasile yihistory ukuthi lapho wafunda khona hhayi kwakuyikholeji nje okwakukhona lemazweni kodwa akaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka. Sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo, kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo, kulabantu abaningi abaswele imisebenzi lezi mali ngezikhathi zenezi amabhenki evaliwe. Thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba abathungamela ezenotho kakhulu u-Reserve Bank Governor uDr. Mangudzi lo Professor Mthuli Ncube u-Minister of Finance and Development isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna ora ne-honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igari lobuyanga.
Idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa luhlonzi ngesilinganiso samachumi iphose amahlanu izolo. Lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathi?
Abantu bayakhala imali ayisela sisindo, amasela, amaqili ndini enza abakufunayo kuyonke i-economy, emgodini, ekulimeni, eku-agriculture, ku-manufacturing ne-industry, konke sokubolile kubhizikile ngala bantu. Yikho-ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yibo abalamandla, hhayi abantu ababili abakugangindi abangazi lutho. Siyacela njalo ama-members of parliament ne-senate ukuthi bafake umthetho i-motion engathi abantu laba bahle bachiye umsebenzi ngokuphangisa. Nampo abebhola bangahluleki ukusebenza, bayaxothwa ama-coach. Laba abantu sebebulala ilizwe. Yikho-ke sithi thina be-CCC abaxotshwe uma bengarisayinanga bodwa.